Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-2 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lithi laqhuba uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ukhetho oluzayo.
Sangene emathebeleni sound sazuza 70% batshaya izandla sathi hayi abakamthwakazi nabantu bakamamba bayasithanda.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe iyakutshaya indiva lokhu.
Bayenza lokhu okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa ngumsolini owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu ucine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho khonokho abakwenzayo balamanga abantu be-CCC.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF.
Thina sichutshisa umongameli welizwe uMnangagwa ukuthi akhangele laye amacebo okuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ezigabeni phose zonke ezelizwe kukhetho oluzayo. Leli bandla lithi njengoba senelise umnyaka owodwa lasungulwa likubone kufanele ukuthi lizinuke amakhwapha ngokungena kuzigaba zonke zelizwe ezilichumi lidinga ukwazi ukuthi lilosekelo na phambilini kokhetho oluzayo. Uphenyo lolu luveze ukuba izigaba eziningi ziyasekela leli bandla okokuthi ukhetho lungenziwa kusasa nje linganqoba ngesilinganiso esingamachumi ayisithupha kusiya phezulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo elandisa.
Njengabantu abafuna ukuthi sizinuke amakhwapha, singenile kumaprovinsi wonke ang-10 sicubungula sifuna ukubona ukuthi kanti abantu basibona njani, bayasithanda basikhombile yini, isiphambanisa ngaphi njalo bayasithanda. Sesasenza isurvey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hathi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonaland Central sabona eMashonaland Central bale 56% abantu abathi bayasibaza sivothela. Saya eMashonaland West sazuza 60% abazasivothela. Mashonaland East sazuza 65% abazasivothela. IHarare bathi 80% bazasivothela. Saya eManicaland sacubungula sabona kule 75% abasithandayo abazasivothela. EMidlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba nathi. Imashingo layo yalandela yasipha 65%. Thebelelend North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebebonile ukuthi ibandla leZANU ibatshela amanga minyaka yonke. Sangena emathebeleni South sazuza 70%. Satshaya izandla sathi hayi abakamthwakazi nabantu bakamamba bayasithanda. Sasesigcina ngakobulawayo sazuza 80% enzikini yesindebeleni leZimbabwe. Yikho ke sitheze sicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average, sesihlanganise amaprovinsi ang-10 sabona sizawina nge-67.9%, round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihambe sifaka abantu abangabathandiyo, abantu bazazikhethela abathungameli babo ku-council lakuma-parliamentary elections, ngitsho lakuma-senators lama-provincial councils. Abantu bathi hayi bantu, ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima, siqoqa abantu, sifuna ukutshaya 70% plus come elections 2023 ngo-June, July. Ibandla lethu lizawina, abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda, ngitsho labantu sebenza kuhulumende, ama-civil servants, ngitsho labe armed forces, abathi disciplined forces, bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu Mahlabe Zulu singene sanguduza, sazi nuka amakhwapha, basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalankethi abatshabi, bafuna omama labo bangene emandleni, izikhundla zamandla, abantu bazikhethela, hayi imposition.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lalo lithi lizanqoba kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa wethulela amazwi izolo ngemva komhlangano waleli bandla owedale le-Politburo. Ukuhlaziya impumela yophenyo lwe-CCC, sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi kavumelani lempumela yalolu phenyo.
Lana manje ungadobha bezana uPF wabuzi la ubakutshela khonokho, ungadobha uMonzora la uzakutshela la ukuthina la uyawina nge-90%. Ama-politicians siyawazi bahlala beqamba amanga, bayenza lokho okukhulunywa okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa nguMussolini, owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu, ucine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yiko khonokho abakwenzayo, balamanga abantu be-CCC, asoqiniso lelo abalitshoyo, abalasiz zato sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures, kabala mechanism yokunqoba ngokhekhethweni, futhi abala constitution e-US tshengisa ukuthi balibandla eliserious. Kodwa ke ngithampinde ngithi mina balesizathu, mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abatsho njalo. Bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikilo lokudlelebezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission, ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018, babuyele futhi e-court baye kuthi bona ukhetho kube lobuqile bezela, bona babebemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lobuqile bezela. Bayenza okusukuthiwa yokusetha i-narrative, balamanga futhi bayakwazi ukuthi balamanga, and ama-politician wonke afanana, bonke bayathanda ukuzitshela amanga.
Ngokubona kwakho usekelo lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo olika-2018?
Ngeke ngitsho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile. Engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abawavele belabo abemadorobheni, kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akade bele bebambe khona. Sibonile ngama-by-election abekhona, iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo. So kusengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana. Kanti njalo futhi it is inevitable, futhi uzabona futhi sebephinde into yabona leyana ukuthi thole sebexabana. Antsho umnumzana uChamisa uthi yena uzafaka ama-candidates, afaka abangani bakhe, abanye bamdifaye, bahambe bayesplit amavoti, badliwe, benze khona kuyana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama-constituents anjengabobulalayo South, ukuthi bakhontestana bona bodwa, kwacina kuyini umodi. Baza kwenza futhi ngoba uChamisa akala umlaleli uwe unguntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona iyama uluhlu lwamabizo vele usekuleta olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besithibona asoze silandele into etsho ngumnumzana uChamisa le dictatorship bafake ba split futhi ama vote kanjalo vele ba drive nge confusion njalo futhi baphila nge confusion njengezana uPF yakhona bayafanana nje mina mboni mehluko vele phakathi kwamabandla lawa wonke akhona inxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics uzame ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elabantu abatsha bangasibo bonke bona abantu abakhona kathesi abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafanana bonke.
Lo ke ngumnumzana Angleston Sibanda ingcwethi yecubungula izombusazwe ubeqoqa icingweni le studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF nguhulumende welemelika ebethesa icala lokwephula amalungelo oluntu. Kumbiko wakhe umnumzana Biden uthe uMnangagwa ulokhe esiya phambili ngokuhlukuluza abamabandla aphikisayo intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo kaZulu. Uthe njalo umbuso okhululekileyo awulandelwa eZimbabwe. Ngakho uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. Inyathelo likaBiden lilandela elomnyanyano we-European Union wona oqhelise ezawo izijeziso ngolwesibili. Izijeziso ze-EU zivimba amazwe akulumanyano ukuthengisela eleZimbabwe izikhali njalo zithinta inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defense Industries. I-European Union layo ithi uMnangagwa elokhu esephula amalungelo oluntu njalo wethula imithetho encindizela uZulu wafaka lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill wona osumelele ukusayinwa nguMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla eliphikisayo leCCC ngapha kwelemelika umnumzana Tim Muringai.
Izijeziso ezinikwe yi-European Union le embargo ekuthengisela isikhali we-Defence Forces ICT purview or ukubona kwe-European Union kuqakathekile ukuthi bengathengisele iZimbabwe Defence Forces izikhali zona lezo. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi izijeziso eziningi zihamba ngama-human rights lokukhala kwabantu kwe-free government le-democracy elizwe leZimbabwe. So i-extension lay umnyaka owodwa for next year okwenziwe yi-European Union siyakubona lathi ukuthi hhayi ihulumende kaMnangagwa kumele iyenze lokho abafuna ukuthi bakuyenze nge-European Union ngoba siyakwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele asihlali sodwa silabo makhelwane abanjenge South Africa lamazwe enjenge Botswana lani bona abalazijeziso ezinje so lathi kumele sizikhangele ukuthi kanti kuyini okuhlukuluza lokho ukuthi baze basinike izijeziso. Siyabona ukuthi kulesikhathi abasinikwe sona ukuthi balungise indaba ezihluphayo elizweni lethu leZimbabwe. So mbona ngathiwa i-European Union ibone yathi yona kumele befake ezinye izijeziso for a year.
Ngaphandle kwezanu PF kulabantu abaningi abathi izijeziso lezi iziphazamisa uZulu ngakho kumele zesulwe. Ungathini ngalokho?
abantu abakhulumayo ukuthi kuhlupha umuntu wonzulu wonke jikelele, hayi lokho yiqiniso. Kodwa siyakwazi lathi ukuthi iZimbabwe iRhodesia layo yayekuma sanctions or izijeziso ezaziluma ukudlula lokho okukhona okwakadesi. So thina sichuchisa umongameli welizwe umnankakho ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe nge-European Union kanye le-United States, ngiyabona ilazo layo izijeziso zeZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC eMelika ubexoxa njalo elontungameli inkomo umnumzana untungameli inkomo uxoxe lomnumzana Joseph Chuma, yena osole elemelika lele lomhlanganyano we-EU ngokuqhelisa lezi zijeziso.
Kuyadabisa ubona ubone abantu abaze-EU belokhu bebeziqandela phansi, so ngokuzilengakamsebenzi bekushiya abantu abethula amalungelo abantu egcekeni elibaleleni bebonakala ngokuswena futhi eZimbabwe kuyini okubi kakhulu mbasa esikwenzile ekutholeni amalungelo abantu. Ungathola ubana impilo lakhona izawufinga kungafuthiungalutho olunjalo vele. Yeyakwazi ukuthi akwezikhona indawo kuyashiwa kuhlukumezeke lapha nalapha into ngokutholakalayo emhlabeni besekuhlabeni sobenekile. Kodwa akukhona amanye amazwe ayenza izintoa bonke but abakhuli ngawo abona bethi i-America yenzani itofulula i-South Africa yenaniaika i-ukudlulana ne-Russia ne-China izimabetelakhona kwana ngelimazakhambe umhlabathi sakuzawaba ngokwethu.
Kodwa bathi okubahlupha kakhulu yimithetho emibi efana labo Data Protection Act kanye labo private voluntary amendment B, lokhu ngumthetho osumelele ukusayinwa ngumongameli. Kanti njalo bakhala ngokuthi abezomvikela ababulala abantu ngo-2018 lango-2019 lokhu ebengakabotshwa.
Njana ukubona into yakonke ikula njani i-PPO yibhili eseyenzimakhasi yomhlaba wonke, akuna government evuma ukubana abantu bafune bazongena eyadini yabo benze umathanda kurhulumente engenaliso khonapho endingezerika khona ngale ayishonto engavumakala e-Britain abangeke wawuvuma, e-Germany abangeke wawuvuma, wonke amazwe akuna mntu angavuma ukuthi umuntu aseezi umathanda kungazakala ukuthi wenzani. I-PPO bhiliyana nxa ama-NGOs lawa engenalutho olubi ababenzayo awumlangalisaphi.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ebobulawayo. Kunjalo nje iqula lakwele Russia elivela esigabeni seSvatosti liseZimbabwe, lapho elikhangelelwe ukuhlangana lomphathi mtambo wezamafekitali unkosikazi sekayinzenza leziphathamandla zikahulumende. Leli qula libikwa licwayisisa ukuthi ngeziphi ingatsha zomnotho eleRussia elingasebenzelana leZimbabwe. Likhangelelwe ukusuka eZimbabwe ngemva kwamalanga amathathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende athi kumele abatsha baphiwe imvumo yokufinyelela izibhedlela eziphathelane lemikhuhlane yemacansini lokwelamisa abantwana. Amalunga la athi umthetho obunjwayo owe-Medical Services Amendments Bill kumele ube lenhlamvu eziphathelane labasakhulayo ngodaba lolu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube labanye abalithumi lambili 12 ababotshwa bebotshelwa icala lodlakela ngomnyaka ka-2018 sebese udaba lwabo lolu emthethwandaba ukuze kwesulwe isigwebo abasiphiwayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 injani kutoka zonke siyabonga inyosi. Ukhuluma ngudawu 263. Hayi bengithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungisele kuyakhala. Finally abantu bakhiphe izano. Bala bantu bayenze ngakho konke kusemanjeni ukuthi bakhiphe izano. Ngangcoroma noma beza rika kodwa sizame ukuthi sikhiphe lo nyaka ngoba abantu balokho asiyahlupha ukuthi kube naphakathi. Ngoba la ngapha lakho eSouth Africa abantu bayajujulwa. So asizame nini isikhathi sesiphelile manje. Ngoba abasibisinango izwi. Ungabheka uma usiza ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli $100. Lapho bona khona ukuthi kahlekahle la amakhesi ezayo kwazizana bayadelela. Bahloniphi, ingahlonipha abantu lokhu. Bona banikana imali eziningi bayadla basuthela abantu babo. Bancindezela abantu ukuthi besebenzise. Ngicabanga ukuthi yithi isikhathi sokuthi manje abantu besukume. Sukumelele lezi zigebengu lezi ezizibizwa nguhulumeni. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi abahle labalaleli lonke nje siyalibingelela endaweni zonke. Usithemba siyabonga kakhulu inyuzi elisinika zona abantu benkosi ezinhle kangaka. Sicela nje ukukhumbuzana ukuthi wathi sesiya emjahweni ukuthi sokulasileni usho sigijimele kuye wina. Asithiyeni konke nje kube lokho sibisele emuva abantu siqalisa khona kwaqesa kwegrade 1. Kathesi asibongeni bona abatsho ukuthi asebesukume ngobuningi babo sebe-register ukuvota. Kuphela okungavoyisa kuzwakale ukuthi sivoteni. Yikho okungavoyisa kuzwakale. Lokhu kukhuluma ngulwesoli izanu, ngulwesoli i-3PC, ngulwesoli i-MDCT, ngulwesoli i-MRP. Akusisindawo lokhu, akusisindawo. Okukhona kuphela ukuthi asivotenini, kuphela sikhulume lebhokisi lokuvota. Kuma-ballot box labe siyakhuluma khona, okuyaphuma khona i-answer yiyo. Siyacela ukuthi konke sikhohlweni ngakube sijikijelana ngamazwi alumayo lachisayo singasobani kizwe politiki kodwa kasigijimeleni kuyevota ngoba bazavota yithi kasiwobantu bonabo abagijime ukukhuluma kubi. Abanye bacatshile emazweni akhathi angaphandle kwelizwe bakhonisa ukukhuluma behlukumeza abantu abangapha ekhaya kodwa bona becashe khona. Asihambeni kuphela siyekhuluma lephepha kubhalwe box kuphela kuza sihlamulile. Asisukumeni ngobuningi siyeqeshe ukuvota vele kusela sikhathi okade lokho esathi ngisacabanga ngathi asukume namhla ebhalise ukuvota kuphela kuthi kufika lo July lo ukhulunywa sonke sesireso sinde lokho. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichagwane elikhulu esigabeni sako siwuwo kwele Plumtree ukukhanyani Ncube. Yes. Bakithi ngizwe emsakazweni lapha kuthiwa khona amatishara ahlongoza ukustrike. Inkinga ezisebenzi zikahulumende zaseZimbabwe selokhu zayethuswa igugura hundi. Into yazo yonke eziyenzayo nje aziba nokwethuka. Azinasiqiniseko mpela ukuthi zizimisele ukuthi mazithi ziyafeyisana nomqhashi mpela zimfeyise mpela face to face. Bahambana izithende abanye bazabe bebuyela emuva bebheka ukuthi labana ba-acta kanjani. So ekugcineni kugcina ukuthi hayi strike zabo zingasebenzi next. So madoda hayi zamani nikhuphule amabhulukwe ngoba hey ubuya ngabuza nibulala lapho. Kambe nakanabona abayanga abasebenzayo njengani. Le mali le lihola lapho imali esidakiwe, idakiwe le mali le. Kwasamina emsebenzini abafana bami angibabhadali leyo mali encane kangaka bakithi. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Livuka njani walaleli? Siyabonga kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Mina ngikhuluma lapha ngisebhinga, ebhinga khona ngale Bhinga Center. Ngifuna ukukhuluma phezu kwamazwi ade khulunywa ngisikhulume senhlanganiso yababalisi. Ngithi babambe ngamandla abantu laba baqhubekele phambili ngohlelo lokungayi emsebenzini kuze baphiwe izimali zabo. Ngoba uhulumende lo ungazathi ukhangele phansi umsebenzi wababalisi kodwa nxa singakhangela sithola ukuthi amapolisa baphuma ezandle zababalisi, omongikazi baphuma ezandle zababalisi, labo bonke laba baphiwa imali ezingcono baphuma ezandle zababalisi, kodwa bona ababalisi bakhangelelwa phansi. Yikho-ke ngithi kababambane njengababalisi, baqhubekele phambili ngohlelo lwabo ukuze baphiwe imali zabo. Okwamanje nxa sikhangela uhulumende lo, sizwa ukuthi wathengela amapostoli izimota, abantu abangena lo msebenzi abawenzayo kabalalutho abalukhontributayo kwakithi thina abanye abaningi, kodwa bathiba abantu abasebedlaliswa imali yethu. So yikho ngisithi kabaqhubekele phambili ngohlelo lelo ukuze banike imali zabo. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela zulu bantu bezimbabwela kuti benkamile inkomo kini lonke bantu besitudio 7. Hayi, sibonga nje zonke izinto ezizizathu sizizwisa sibe silalele ke kuthi sikukhulumayo. Sokungani bantu bakithi singathola ukuphila emhlabeni njengoba sokuvela izigayigayi zemzulu kuthi kulezulu kuthi ngubani lezulu kuthi ngubani, asikwazi ukuthi sizaphila kumbe siyabulawa yini. Hayi, ngibongela nje emhlabeni ukuthi akuyenzakala okwenzakalayo, noma kulabavoti kuvota abavotayo abavoti bakhe bakithi, lathi siyeza sizobhalisa sizobona ukuthi kumbe sinjani. Sesisondele sokuthi size sizobona lowo kubhalisa kwethu kumbe kuyakini. Kodwa kufanele sithethise singakafika sokuvaliwe sokuthiwa kuyavota, siyafika singasabonanga phela ukuthi sibhalisile. Kangani bantu bakithi singalalelana siyenzeni kahle into zethu? Izimbabwe la ingakevuke ibe yiZimbabwe. Heyi, khangela iBulawayo kuqala kusakuntuthu ziyathunga. Hey, i-downloads isayenza isinkwasayo. Hey, ya, umhlaba kaBheda Shema, angazi ukuthi kwenzakalani. Kulekelani usathane engangeni, ke phume usathane eZimbabwe, sike sibeni kahle ingxenye singalunga. Ah, khathesi abantu sebejikile sebeqeda izinkomo. Thinesingenama-insurance enkomo siyayithatha phi njengoba sebeqeda inkomo, sebeqalile izinkomo qalisa. Hayi, siyabonga bantu bakithi, sibulisa lonke nje. Hayi, akukho kubi ukuthi sikhulume lathi njengoba sithanda ukukhuluma ukuthi sizizwe sikhuluma ku-Studio 7, sibheke umthetho ukuthi silayane, sifundisane ukuthi abantu bezale ukulalelana, bezame ukwenza into ngendlela ebonakalayo. Uhulumende laye ke guquke ke nguhulumende, mangayevuka ubuyela kabe nguhulumende obonakalayo, kodwa mangaye lokhu yabonakali angeke ubuyele. Siyabonga.
Studio 7 njani? Ngicela lingisize lapha, ngidinga izihlobo zami. So izihlobo zami lapha ziphuma eKheza kwaKompunzi. So kuthiwa kuphuma eKheza emaPhiti eJakathuli. So mina ngikwazi nabahlangana lo mama elokhu Zenini, uba bahlangana lo mama eBulawayo. Hlangana eBulawayo kuthiwa behlala eMpophoma. So angikwazi lakhona futhi. So ngicela usizo, kuthiwa eMpophoma ubaba igama lakhe wayenguJabu, ibizwa kuthiwa ngoJabu. So kuthiwa khona ikhaya waphuma eKheza emaPhiti eJakathuli. So mina ngikwazi. So ngiyacela sihlobo nabangani mayikhona ukwazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 2024 6508. maga Zahara loliwe isigcibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakethi kanti ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokela. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveza ukuthi lizanqoba ukhetho oluzayo. Umongameli weleMelika uMnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidimanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.